Njengoba umgabe engasekho embusweni kusho ukuthi amacala asephelile. Khona nxa sinandelela kahle kahle uzabona ukuthi amacala le kwakuyindlela nje yokukhahlameza abantu nxa bethe bakhuluma lokho abakuvunyelwe isisekelo sombuso esithi i-freedom of expression. Obekusenza ukuthi umgabe abe umuntu ongafuzange abe criticized by abantu. Kodwa isekelo sombuso sivumela abantu ukuthi nxa uyi-public office holder bakwazi ukuthi bakusole ngendlela ophethe ngayo i-office lakho. So amacala wonke la ayephanyekwe emthethwandaba angiwabone eqhubekela phambi ukuthi kuzasuze esule onke.
So-ke kodwa nxa sesikhangeleke njengoba ayemaningi kangaka baba Machobane, pho-ke angalahla wonke kumbe akukhona amanye abavelokhu bezama ukuthi bengani bafukula nje agcine ngazani angeniswa emthethwandaba?
Akusela muntu osazikhathaza ngomgabe elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi ukhona lo mthethwandaba lo mtshutshisi ozafuna ukuthi aqhubeke ngalawo macala. Ngibona bazalahla wonke.
Nxa sesikhangela-ke umongameli okhona, sibonile kulabantu kade betshaywa e-trade fair lapho kade kule nkonzo khona, lo mongameli uMnangagwa khona ngale, ubona ngani laye kasuze agcine bophisa abantu nxa bengamthethisi?
Ngibone bekulecala lokuthi uthethisiwe ngabantu, icala leli ligcine litshintshwa kuthiwa sokuyi-public disorder. Abantu laba bagcine sebeyekeliwe emthethwandaba. Kune-chance ukuthi nxa lowo mthetho usakhona kuma-statute books ezweni lakithi, khona lokhu kuzaqhubeka kusenzakala. So okufuze ukuthi kwenzakale ngokuphazima kweswe yukuthi lokhu esihlezi sikhuluma ngakho ukuthi i-alignment yemthetho etshiyeneyo ukuthi ihambelane nesekelo sombuso esitsha i-constitution, ukwenzela ukuthi amacala anjalo asuswe emthethweni yelizwe.
Ye, nxa sesikhangele njalo siya phambilini ngakhona oko sibe lokukhuluma ngakho okwemthetho leyo, ubona ngazani pho ingaguqulwa yini ngendlela efunakalayo kumbe vele kuyahlala kudonselwana nje?
Nxa kuwukuthi laba esibakhethe ukuthi bayasimela ephalamende bawazi umsebenzi wawo kusho ukuthi bazawuguqula lo, ngoba eqinisweni lowo mthetho wokuthethiswa kukamongameli kawuhambelani lesisekelo sombuso esivumela abantu ukuthi la umuntu engenzanga khona kahle bavunyele ukuthi bamsole.
Ngamafitshane ubona ngazani kodwa kuzahamba njani baba Machobane sibili? Nxa sesikhangele sibili ngemthethweni leyo iminingi kakhulu, pho kuyahlalwa nini? Ukhetho luyabuya kathesibhela, pho bangakwenza yini?
I-legislative agenda yephalamende iyaqhubeka. Enye yakhona iyona leyo ukuthi kulungiswe imithetho yona leyo ihambelane nesisekelo sombuso welizwe. Ngalokho-ke kusho ukuthi ama-parliamentarians alo mlandu okuthi bakubone khona ukuthi kwenzakala wona lowo mthetho bawuqondise uhambelane nesisekelo sombuso. Labantu abaningi uzulu eZimbabwe kufuze ukuthi aqhubeke ebawa umsindo ngayona leyo ndaba, ikakhulu ama-civil society organizations, ukwenzela ukuthi bangakhohlwa ukuthi kulo mthetho oyiwo ovalela abantu ukuthi babele ukholisa ilungelo lwabo in terms of i-constitution, i-freedom of expression, ukwenzela ukuthi ingakhohlakali leyo ndaba yokuthi lowo mthetho wesule emabhukwini emthetho yelizwe.
Ye, siyabona ukuthi kumbe lakhonokho kwakuthiwa-ke nxa abantu bethethisa umongameli kungesulwa yini kumbe kuyahlala kukhona yini, abantu bawesaba phela umthetho lowo baba Machobane?
Yikho ngesithi wona lowo mthetho kawuhambi ndawonye xa uqathanisa nesisekelo sombuso, kusho ukuthi vele wona unconstitutional. So ngaleyo ndlela kufuze ukuthi wesule. It's not about ukwesaba lowo mthetho, it's about ukuthi wona lowo mthetho uyahambelana yini nesisekelo sombuso. So ngenxa yokuthi kawuhambelani kuzafuza ukuthi wesule.